tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 8 ezibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso zababalisi ezibalisa iProgressive Teachers Union of Zimbabwe le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi abasoze babe yingxenye yomanyano we-National Joint Negotiating Council. Ababalisi babuyile emsebenzini kwabulawayo, kodwa abazali bakhala ngentengo ephezulu yamabhuku lamhlanje izikolo zivulwa. Umomo ubikwa lokhu ungamanga kahle ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso zamatitshala ezivalisa iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ bathi abasoze babe yingxenye yomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende we-National Joint Negotiating Council, wona ophakathi kokukhulumisana lohulumende, besithi awungeke wamela izisebenzi ngoba awuhlanzekanga njalo awukho emthethweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ukunkulumo enziwe nguhulumende izolo, i-NJNC ibikwa ibinamalunga ayisishiyagalolunye akhethwe nguhulumende ukuzamela izisebenzi zenhlanganiso ezedlula ezilitshumi lasishiyagalombili. Inkokeli ye-PTUZ le-ATUZ egoqela uRaymond Majongwe lo-Obed Masaraure zithi azisoze zihloniphe izivumelwano ezaphuma emhlanganweni enziwa nguhulumende le-NJNC ngoba bona benganxuswanga kule mihlangano. Ekhuluma emhlanganweni we-ATUZ PTUZ lenza lezindaba enkundleni ye-Africa Unity Square namhlanje, umkhokheli we-ATUZ umnumzana Obed Masaraure uthe imihlangano eyenziwa nguhulumende le-NJNC ngamadlwane.
The Progressive Teachers Union of Zimbabwe, the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, we have rejected the Apex Council.
Thina njenge-ATUZ asiyinanzi i-Apex Council, asiyinanzi i-NJNC ngoba inhlanganiso lezi zombili azihlanzekanga njalo azilanyembezi lezifiso zabasebenzi, ngakho azinyeke zamela abasebenzi. Asisoze sinanzelele impumela yalokhu abaza kuvumelana emahhovisini abo khona ngale.
Kodwa inhlanganiso lezi zithi amalunga azo akasoze abuyele emsebenzini ngoba abalayo imali enelayo ukuthi bayisebenza. I-PTUZ ithi amalunga ayo aza kuya emsebenzini asebenze kabili ngeviki okwenyanga yakuqala izikolo zivula, benika uhulumende isikhathi sokuthi alungisise izikhalazo zabo. Kodwa unobhala we-ATUZ uthi amalunga abo akasoze abuyele ngoba iningi labo lisebenzela emaphandleni khathana lemizi yabo, ngakho akwenza ukuthi bayisebenza uhulumende nxa engezanga lokho abakufunayo.
Abanye bethu bazabe behamba besiya ezikolo okwamalanga amabili ngeviki, kodwa thina sithi hayi, thina bethu abangeke bekwanise lokho, sokuthi sabe silayo vele imali yokuthi sihambe, ukuthi ngihambe nginje ngisuke ngihambe ngebhinga ngiyehlala 2 days ngiphenduke futhi ngapha, hayi ngiyabe sengidlala, asidlali.
Kodwa iningi elikhulumisayo le-Studio 7 lithi ungakhulumi ngelizwi linye okwenziwa zinhlanganiso zababalisi kulakho ukuphazamisa imizamo yabo ngemva kokuba i-PTUZ ithe ababalisi bayasebenza kabili ngeviki kuthi athuzi sithi bengabuyeli. Umnumzana Adolf Ziba isakamuzi seHarare uthe uhulumende uzathatha ithuba lokudabula umanyano okhona kumalunga amele ababalisi njengalokho akwenzileyo kubodokotela abakade bekhalile umsebenzi. abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association babikwa bebekucele likahulumende ngesikhathi abenhlanganiso yabodokotela abasafundela umsebenzi eZimbabwe Hospital Doctors Association bebefunga ukungabuyeli emsebenzini.
Hayi, thina siyabakhuthaza sibili laba ababalisi ukuthi kabakhulume ngelizwe elilodwa. Hayi, khona ukuthi bethi enye inhlanganiso ithi iyabuyela emsebenzini, enye isithi ayibuyeli. Lokhu kuzenza ukuthi uhulumende athathe advantage angenele kube le ngxabangqoza, kugcine sekukhanya vele ukukhalala imsebenzi lokhu abakwenzileyo sokana kusacaca ukuthi bakwenzelani. Kabakhulume ngelizwe elilodwa, bevumelane into eyodwa, yikuthi into leyo iphumelele.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana uSalo Siziba laye uvumelane lokuthi ababalisi balakho ukugcina sebedabukane phakathi ngalolu daba, ethi ukukhalala umsebenzi kwababalisi sokuthiye ilizwe liyimizuzu nje emilutshwane ukuthi libhidlike, ngoba kukhanya zonke izisebenzi zikhalala umsebenzi esikhathini esifitshane esilandelayo.
Ngabe kuthiwa umdlalo ngo-100 kilometers, bona ngani sesihlalelwe yi-10 kilometers ukuthi sifike ku-situation where ilizwe liyadubuka. So ngoba uhulumende uzayenzakala uzayala ama-demand ama-teacher amanye azadivide bazaqasa ukhupha abanye imali, bazaqasa ukukhuluma ngamazwi atshiyeneyo, bazaqasa ukuwadivide abanye, bazaqasa ukuyezikolo abanye, bazaqasa ukuyekela. Uyabona into yakhona ibe le discord. But kuqeda ngonapho kuyaqalisa abanye, nxa ungasongowindi yabo kuyisidakwa bekhuluma ama-prize ngentengo zotshwala, nxa kungaso zidakwa kuyabe kungama-students ema-university bevula nje manje ngo-February. Nxa ungathiwa bona laba kuyabe kungamapholisa lamasosha. So uhulumende ohlakaniphileyo ufanele ukuthi elalela abantu ngenxa yokuthi nxa engayekela njalo sesiseduze ukuthi ilizwe lidubuke senze.
Kodwa ukukhathaza uZulu yikuthi ilizwe liqhubeka libhidlika, inkokheli yelizwe ithule ngesikhathi amafutha ezimota lenye impahla eqakathekileyo elizweni iqhubeka isilela. Lokhu kuzanjalo ngesikhathi umpantshindaba wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebikwa esengezele iholo lamalunga edayele ephalamende. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Siyabonga Njomane. Lamhlanje eZimbabwe izikolo zivulile ihlandla lakuqala lezifundo zalomnyaka ka-2019. Ababalisi bahambile emsebenzini, kodwa koBulawayo abazali bakhala ngentengo ephezulu eyamabhuku, impahla yokugqoka eyezikolo kunye lenhlawulo yesikolo yama-school fees. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abafundi lamhlanje baqale ilanga labo lakuqala esikolo, loba nje kungesibo bonke abenelise ukuthola imfanelo ezeneleyo zesikolo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole ukhala ngokuthi abafundi bahambile esikolo kodwa bengela mfanelo ezeneleyo zesikolo, ebonga ababalisi ababuyele emsebenzini.
Ababalisi bakhona ezikolweni kodwa kunzima esihlangane labo njengabazali yintengo yezingwalo lezinye imfanelo ezifunakalayo esikolweni. Lapha sinje nje abantwana sihambile sabachiya esikolo kodwa imfanelo zabo kasenelisanga ukuzithola zonke, intengo ziphezulu kakhulu, kunzima ukuthi sikuthole konke okufunakalayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sithabile Moyo uthi ababalisi bakhona njalo ezikolo zikahulumende ischool fees asikhwelanga uma uqathaniswa lezikolo ezizimeleyo.
Esingakutsho ngumumo esikuwa kathesi izikolo zivulwa ukuthi ezikolo mina esengihambe kizo kumbe lapho abantwana bami abafunda khona, ababalisi bakhona kade bekhanya sibili angani balungiselela ukufundisa abantwana. Ezikolo eziningi ezikahulumende mina engakhuluma ngazo i-school fees hhayi lokhu esinjengoba asikhwelanga. ezikolo engizazi ukuthi ischool fees ngabe sikhwele izikolo lezi ama private schools ngoba ngilaye ngilaso sihlobo esifunda ezikolo zonezo endona bathi ischool fees sikhwelile njalo ezinye izikolo sezicela ischool fees ngema US dollar.
Umnumzana Simeon Sibanda olendodana yakhe efunda esikolo esizimeleyo uthi udubo olukhona intengo yempahla yesikolo ephezulu njalo ababalisi bakhona ezikolo.
Hayi sikubonayo mhlambe kunzima you know in terms of ukuthenga ama uniform. Abantu abalamali, imali yethu lapha eZimbabwe ayisathengi kangako, kodwa amateacher la wona khona, owami umntwana yena kodwa nje uku-private school, but siyezwa nje amahungahunga ukuthi nje kuma-government school lapha ungathi amateacher la khona, so sibone ngani nje kuzaba kuhle.
Unkosikazi Joanna Moyo uthi intengo yempahla yezikolo iphezulu akuthengeki. Ucele uhulumende ukuba angenele njalo aholise ababalisi idola leMelika.
Hayi sikhwelile kakhulu sibili. Isicathulo zabantwana zirenja from $70 kusiya $100. Ama-uniform kathengeki. Endlini nodadewami olama-twins amaphahla. Ukhala kubi. Imali ayikhipheleyo ifika kuma-600 bond. Kulapha akaphelelanga ukuthenga konke amabhuku afunakalayo. Hayi siyakhala ngohulumende kayenze something shwa sesidiniwe ngokubhadala amazonke lezi. Ngangcono vele banike utitshalabo ama-US dollars abawafunayo encelakwe ngasekisela izinto.
Isimo somnotho simi manzonzo, ukusilela kwemali emabhanga, ukuqansa kwentengo yempahla yesikolo lokudla kanye le-school fees, sekuthiye abazali bedidene ingqondo kuthi abanye abafundi baye esikolo bengela mfanelo zesikolo ezeneleyo njalo balakho ukubuyiselwa emakhaya ngemva kwensuku ezithile uma abazali babo bengenzanga izivumelwano zokuhlawula ischool fees. Ababalisi abakade besesatshelwa ukuba bengakhalala umsebenzi bonke bebekhona emsebenzini. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso elwela amalungelo abodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi ukuhlukuluzwa kwamalunga ayo nguhulumende sokubangele ukuthi labo abakade sebebuyele emsebenzini babeke phansi amajogwe bakhalale njalo. Umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ngempela abanye odokotela bebekhona ekuseni lamhlanje kodwa baphinda baflathela. Uthi uzakwazisa umumo oqotho ngalolu daba kusasa njengoba abanye sebechayisile. Kubikwa kulabo dokotela abambalwa ezibhedlela ezigoqela iBarile Nyathwa, Harare Central, United Bulawayo Hospitals lezinye lanxa uhulumende esithi iningi selibuyele emsebenzini. Ukuzwa ukuthi udaba lolu luphatha njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli wemakhokhoba edalela ePhalamende umnumzana James Sithole okubandla leMDC.
Ngikhuluma nginje kuviki yona le ephelileyo, ngikhuluma nje ngabalutshwana bonabo engibabonileyo mina abathathu ababuye kimi lapha nezihlobo zabo bebengabantu kade besesibhedlela. Kodwa omunye uthi yena ubeselamaviki amabili e-admitiwe esibhedlela kodwa kazange eke etholeke uncedo. So babuyile labo abahlali bathi bona bacetshisiwe ngamanethi kumbe omongikazi ukuthi ngangcono bephume bezama ukudinga uncedo, bezama ukuzincedisa bephandle kwesibhedlela ngoba esibhedlela kutho ukuthi isimo sabo sizaba lokho siqhubeka sisiya phansi siba nzima ngoba kakula ncedo abazalithola ngenxa yestrike lesi esikhona. So bathole nzima sibili, abanye bakhona ababili sacina sibancedisa ukuthi sibatholise imali ukuthi behambe nje ekhaya.
ukuthi kunjani khona le ngeqiniso lami ngithi ngakwazi kodwa umumo mubi kakhulu njengalapha kobulawayo i-council inamaklinika angu 19 nesibhedlela esishodwa esetonko hospital bonke lokho zonke lezi zivulile njengoba sikwazi ukuthi amaklinika ngawe primary care kulama cases lana izimo abanye abantu abagula kakhulu ukuthi kugcina iklinika kusuka kube phezulu kwayo iklinika bekugcine bebehambisa ke esibhedlela
ngezinye indlela akula sizo ukulabo abangenelisiyo ukuya kubodokotela abazimeleyo
hayi akula ngoba futhi umumo futhi okhona sikhuluma sinalabo abasibukana balama ama-medical aid okwenzakalayo futhi isimo simbi ungahamba kumadokotela kuma-private doctors ilapho ekade sicabangela khona ukuthi njengoba amadokotela engekho esibhedlela kutho ukuthi amadokotela engxayabe kuma-private kuma-secondary kuma-private but okwenzakalayo ukuthi nxa ukufika khona ngale sitili bafuna ama-shortfalls andi bengakubhalela futhi i-prescription ukuthi yethenga imithi ezithengela imali yakhona abayifunayo bafuna imali yakwamanye amazwe lokhu esithi khona i-foreign currency so kugcina abantu abaningi vele kubasinda kwehlula sikhuluma nje ngemithi nje esiyithatha lula sithi amaphilisi e-BP abantu abaningi kabasebenzi imali evela kwamanye amandla kabayitholi so kugcina vele kungasindi ukuthi umuntu uhamba kudokotela kufuneka i-shortfall awusakwanisi kulabo abakwanisayo ungayibhadala le i-shortfall ungahamba-ke uyabhalelwa kuthiwe hamba uyethenga-ke umuthi imali yakhona ngesesigayo sayikwanisi so isimo simbi ngingathi kathe sabantu siphila ngomusa kankulunkulu
Alo-ke ngumnumzana James Sithole ummeli weMakhokhoba edalela ePhalamende engowebandla le-MDC ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo lokhu sikudaba lona lolu olokukhalala umsebenzi kwabodokotela Silo Thomas Chiripasi intatheli zindaba ye-Studio 7 owethekelele isibhedlela sePhirirenyathwa siyakwamukela Thomas Ye, ungatsho ukuthi umumo unjani lapho okhona?
Into zenye manzonzo lapha esibhedlela sePhirirenyathwa abantu abaningi bakungakabatholi luncedo ngoba abodokotela lokhu begalala umsebenzi. Kulamadokotela amane asebuyele emsebenzini namhla ngamva kokuba uhulumende ejele izisebenzi ukuthi zibuyele emsebenzini kodwa amadokotela laba bathi umsebenzi usumzenye akasakwanisi ukuncedisa abantu abafuna ukuthi balashwe lapha esibhedlela.
Sizwa kuthiwa bebekhona abanye ababuyileyo ekuseni kwathi kusiba emini basuka bebebaningi yini
kubekuba abantu abaningi sebele ababuyileyo namhla kodwa ke abayenelisanga ukutola uncedo ngoba amadokotela balutshwane ababuyileyo namhla bathe bona ukuze balatshwe kuyathatha isikhathi eside kodwa ke amadokotela laba abane bathi bona bazabuyela njalo ku-strike ngoba usebenzisa ukuthengi kakhulu
hayi kulungile sibongile kakhulu Thomas Ripasi siza kuthinta njalo kusasa sizokuthi kuhamba njani
Yebo, mthokazi omuhle. Mina nguMaigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje kuhlelo sixoxa ngemfundo yemakolitshini aphezulu. Abafundi emakolitshini bayenilisa na ukuzimela bengaphutsha izifundo zabo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumeleni umlayezelo kunombolo yezithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni khona ngo-8 PM.
Uhulumende uthi kenelisi ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika ukuyinsika yenkinga zakhe ezilokhu ziselekana mihla ngemihla. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi nxa uhulumende engavele abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika umnotho welizwe ovele ucuba uzahle uguqe ngamadolo.
Ingcweti ecubungela izomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okumangalisayo ukuthi umphathi ntambo uNcube wazisa ukuba imali isikhona isikhwameni sikahulumende kulandela ukufakwa komthelo we 2%.
Ye, bekumele ukuthi nxa esithi yena uhulumende esithi kala ma-US dollar ufanele abanikeze imali ehambelana lalokhu abakufunayo ngoba nxa engasabanikanga khonokho bathi bona abayenelisiwe emsebenzini. UMthuli Ncube wathi yena esefake umthelo we 2% wathi nasokule budget in surplus. Kanti imali yakhona kanti isetshenziswani nxa ingasabhatala abasebenzi. Uhulumende wethu vele unguhulumende owamanga.
Umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC kobulawayo unkosazana Return Love uthi sokusobala ukuthi uhulumende usehlulekile njalo kuyabonakala ukuthi kalayo imali yakwamanye amazwe yokubhadala izisebenzi.
Okokuqala incane sithi bangadlake bawenelisi ukubabhadala imali eliya ngaphandle kwelizwe baqinisile yangoba kabanayo leyo mali and nxa ucabanga kuhle imali yena le khona esetyulethayo eyama-US dollar nama-rand yimali ezisebantwini ayikhona imali evela kugovernment yimali vele esebantwini engaziwayo lokuthi vela kubani so bangathi bayababhadala ngemali yona le-US dollar yabe iyimali kabani ngoba kakula uhulumende nje vele usebenzisa i-bond note kafuni ukuthi kube semthethweni ukuthi basebenzise either i-rand kumbeni i-US dollar officially so uzathi kubhadale ngale babhadala ngaleyo mali bevele beyithatha ngayo.
Ingcweti ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu uthi kuyabonakala ukuthi uhulumende usethwele amagabha avuzayo ngoba uyazama ukuvala la kodwa kuvuze laphayana.
Laba sokulenkinga ye ngimbali isiNdebele lithi system ukuthi into yakhona ayisasebenzeki vele so into sokudubuka nje izinto lapha nalaphana bake ziveze ukuthi umzimba lo ongawubheka njengomzimba weZimbabwe ubanga umkhuhlane ongaselaphekiwe so ngezindlela sokubuya okungama uyakhumbula mabe kukhulunywa ngengculazi kuthiwa kunento kuthiwa ama-opportunistic disease lana adubukayo nje ngoba vele into yonke seyiyonakele so umuntu weZimbabwe osebenzayo uzicabangela yena ngemuli yakhe ngokuyasebenza why isizathu yukuthi uhulumende naye akabhekelanga akakhangelelanga abantu ukuzikhangelele yena namandla apho kufuze awasize.
Kodwa uNgwenya uthi okunye okungaba kubangela udubo olukhona yikuthi uhulumende uyachaphaza imali.
Nxa ilizwe lethu likhangelane lokhetho ama-elections uhulumende abe busy ejika izimali zonke indawo ejikela amasotsha amapholisa izisebenzi zakhe kuthengwa izimota zokukhankasa kanti kungani nxa abantwana besithi bona sebefuna imali abayisebenzelayo kwanya sokuzima ukuzima ukuthi udinga imali yakhona liqiniso nxa ingaze izuzakale kumbe singathi iyazuzakala kuza kuba le inflation ngoba abathengisa izimpahla lokudla bayethi bekhweza labo izinto zabo so singathi khona ngesikhiwa iyabithi wage push inflation.
Imizamo kahulumende eyokulungisisa lolu daba ikhanya isehlula. Nanku izisebenzi sithi azifuni kuhlala phansi zikhulumisane laye. Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukwethula umbiko lamhlanje kusihlwa omayelana lezomvikela emngceleni welizwe leMelika lele Mexico ngesikhathi kuvalwe ingxenye kahulumende ngendaba yokuthi kumele idale leCongress labe amabhiliyoni adlula amahlanu amadola $5.6 billion yokwakha umduli wokuvimba abantu abavela eMexico. UTrump uphikisana lamalunga eCongress akubandla lamaDemocrats athi angeke amdingela imali yokwakha umduli emngceleni welizwe leMelika leMexico.
sokufika phose amalanga angamachumi amabili kuvalwe uhulumende weMelika, uTrump esithi kumele amaDemocrats akhulume laye ngokwaba imali yokwakha umduli lo kuluhlu lwendleko zika 2019. Kambe uzakwethulani ntambama uTrump? Umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uTrump uzakhuluma ngezomvikela emngceleni wamazwe la lokwakha umduli awufunayo.
What I expect the president will do tonight is explain to the American people that we have a humanitarian and security crisis at our southern border. 60,000 people are now attempting to come into our country illegally.
Ngikhangelele ukuthi umongameli namhla aza kwenza ukuthi uzalandisela abantu bakwele Melika ukuthi kulokuxokozela kwabantu engceleni lelizwe leMexico lapho kulabanye njalo abafuna ukungena elizweni abalakho ukwenza okungavunyelwayo. Kulabantu abafika inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 abafuna ukungena okungekho emthethweni kwele Melika ngenyanga. Lokhu kusho ukuthi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2,000 ngelanga abafuna ukungena eMelika.
The vast majority of those people now are families and unaccompanied children, and it simply is overwhelming the ability of our Customs and Border Patrol to address it.
Iningi labantu laba zimuli labantwana abazihambela bodwa. Lokhu kusho ukuthi abagcine umngcele sebesehluleka ukuphatha lolu daba.
La okay ngamanzi kamsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence. Ingcwethi zombusazwe zithi uTrump ufuna ukwakha umduli lo elenjongo yokujabulisa abalandeli bakhe abathembisa ikhankasa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016 ukuthi uzakwakha umduli ovimba abantu bokuza. Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uTrump uzama ukujabulisa abalandeli bebandla lakhe elama Republicans.
UTrump uyabona ukuthi isupport akalayo for umduli lo ofuna ukwakha le border ye lo mngcele weMexico. Into engibona ngathi uzoyenza, I think uzokeya i-state of emergency for i-area yona leyana, because I think there's somewhere lomthetho othi angadeclare i-emergency kuyo le area la uzothola i-access to i-funding ayifunayo for umduli wakhe. Noma engenza kanjalo izochallengewa e-court indaba naleyo ngoba ngibona ukuthi abantu bangaphomi ukuvumelana lakho njenje ngoba yiyo kuthiwa i-abuse of office azibesezama ukuyenza leyo.
Ye, nxa sikhangele siyabona ukuthi udaba lolu nxa solusenziwa ngale ndlela lungani lungadonsa sibili isikhathi eside, ubona zani kodwa kuyaphetha ngani konke khonokhu lo hulumente lokhu evale.
UTrump I think uzama ukuaphila to ibase yakhe for sure ukuthi ibase yakhe since wabathembisa lo mduli kumele abonakale engathi uyawulwela, kodwa mase eqinisweni kazanga ebathembisa kazangathi uzobhadalelwa ngama-city visa kamuzi ze-America, ama-citizens e-America, wathi yena umduli lo uzobhadalelwa e-Mexico. So ngoba sehlulekile ukuthi athole afosi Mexico ukuthi ibhadale lo mduli, that's why manje esezama ukufosela i-Congress ukuthi ibhadale lo mduli yena wayethembisa ukuthi iMexico yiyo uzofosa iMexico ukuthi ibhadale. So abantu sebebona ukuthi izithembiso zakhe azingeke zisafezeka.
Ye, kodwa siyabona-ke ukuthi-ke ama-Democrats kumele amlande ukuthi bahlale phansi phela bakhuluma ngakhonokho. Loba nje yena wayethe ungasoze abagcone ngakhonokho okwenzakalayo, wona ama-Democrats aza kubamba njani khonokho?
Ngathi ama-Democrats ale upper hand ngoba uTrump wavele wathi yena uzoyi-owner i-shutdown le, and for sure ama-Democrats because they called his bluff ngoba nanku-ke bathe all right ma usithi uzoyi-owner wena i-shutdown le kusho ukuthi singeyakho-ke, and so kusho sekukuyo uTrump. So ngezinye indlela uTrump nguye sokumele ukuthi abone ukuthi ama-Democracy last week apresente i-bill noma i-bill yona leyo ukuthi i-government ivulwe, but noma i-bill yakhona ingelamali for umduli,
uTramson kumele acabange kabili lapho ukuthi abantu asebehlupheka ke yizisebenzi zikahulumeni. So namhlanje ilanga lesithumi lasikhombisa i-government value. So you can imagine abantu abasebenza lapho amacheka kwabaholi balamarenti balezikwelete lanilani. So at the end of the day kuyagcina sokucreate ama-problems ngoba nanku futhi zwile ukuthi kubakhona enye i-union ye-government esifayile i-lawsuit against i-government ka-Trump li-White House ukuthi bafuna imali yabo.
Siyabonga mnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Besivalisela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.